Soko izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 14 kumfumfu 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
balabantu bamakhulu kubana benqobe emthethandaba ngoba umthetho esingathi president wendlalelwa phansi kuza kothi
inhlanganiso ye Women's Academy for Leadership le Election Resource Center sezicele umthethwandaba ukuthi ubambe umongameli Mnangagwa le Zimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi baqhube ukhetho lwama-by elections.
Utsho ukuthi abantu baphila nzima lapha eZimbabwe nxa sikhangela imali abayifunayo ukuthi baphile ngenyanga, baphile i-decent life.
I-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli idinga imali engange 20,985 Zimbabwean dollars ngenyanga ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo. Uhulumende uthi uphakathi kokulungiselela ukuthi abantwana abenza u-grade 6, u-form 3 lo-form 5 bavule izikolo ekupheleni kwenyanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abalichumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo labahlanu abafunyanwe sebepholile. Inani lasebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo eZimbabwe selifike ku-8,036 kuthi asebepholile bonke sebengu-7,632. Lokhu kutsho ukuthi abantu abalokhe begula balikhulu elilamachumi ayisithupha lane 174. Asebefile bona balokhu bengamakhulu amabili lamachumi amathathu 230. I-Johns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 38 million njalo wabulala abangu 1,083,597. Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana i-Women's Academy for Leadership kanye le-Election Resource Center sezicele umthethwandaba ukuthi ubambe umongameli Emmerson Mnangagwa leZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi baqhube ukhetho lwama-by-elections olwalumele lwenziwe mhlaka 5 ngompalakazi. Ukhetho lolungo lokuvala izikhala edale lephalamende lakumakhansili. Uhulumende uthi wesula ukhetho lolungo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa inhlanganiso zombili zimelwe yiZimbabwe Lawyers for Human Rights njalo zibambisane labanye abayisithupha zifikise amaphepha azo e-High Court izolo zisithi ama-by-elections lawa kumele enziwe ngoba ukumiswa kwawo kwephula isisekelo sombuso kanye lomthetho wezokhetho. Sixoxele gqwetha uMnumzana Dumisani Dube yena othi ubona omamangala bephumelela.
Lokhu kuyakhuthaza abathi ngesilungu i-constitutionalism okuhlonipheka kwemthetho ngesisekelo sombuso weZimbabwe. And asonto yokuqala sibonile ngo-2013 I think i-judgment yokuqala i-constitutional court ihlezi ibulo dabu olufananayo emethini kade i-Vovo Chilas Mwarele lapha hamba khona imthethwandaba sithi ulelungelo lokuvila emthethweni lelungelo lisho ukuthi ufanele vote ngesikhathi lapho ufanele vote ngaso njengoba kuthiwa yi-constitution okunye ungabe kungaphambanisa lelo lungelo kuyabe sekuyikulwisana namalungelo akhe athiwa ngesisekelo sombuso welizwe andubana isisekelo sombuso welizwe ngumthetho omkhulu kunayo yonke imithetho yonke eminye imithetho ozonke ezinye izinqumo ezenzakala ezingahambisani le-constitution akufanelanga zihlonishwe akufanelanga zilalelwe yikho sithi kufanele sibakhuthaze njalo sibasekele
anganani Dube amathuba okuthi omama ngalabe ngaphumelela kulolu daba
bala mathuba amakhulu kubana benqobe imithetho ndaba ngoba umthetho esingathi presidents wendlalelwa phansi yi-constitutional court ujudgment yokuqala ngomnyaka ka 2013 lapho umawaririyo ayesilwa lama-principles e-government of national unity ukubana ulelungelo lokuprotectwa under the law lokubana lelungelo liguqele ubana ulamandla okuthi evote ngesikhathi esifakwe ngumthetho okunye ukuthi ungathatha la mandla kuba i-violation yomthetho we-constitution and isisekelo sombuso welizwe siyakhuluma sobala ukubana ama-violation ufanele enzakale ngemva kwenyanga ezintathu unless unxa kwenzakale ukuthi i-10 months before umnyaka we-general election yikungakhunywa kwaya ngokupostpona kwama-election aloku section 121A of the Electoral Act ikhuluma ukuthi iveki lamandla yokutshintsha amalanga lelo langa wona amalanga afana ngedlulisa 90 days angiboni ukuthi kulo judge wayikhotha ongarula against isicelo esinje
umnumzana Dumisani Dube ligqwetha siphinde saxoxa njalo lelinye igqwetha umnumzana kulakwase hove
yinto enhle ukuthi i-Women's Academy of Leadership ihambile emthethwandaba yaya challenger ukuvalwa kwama-by-elections eZimbabwe ngoba sikhumbule ukuthi ama-elections aqakathekile kuyilo lodwa elizwi abantu abasemphakathini abalawo ekuthini ngubani abafisa ebavuse njela ebamele uhulumende
ubona inkantolo ivumelana nalali inhlanganiso yini njengoba uhulumende esithi kusale ngozi ye-COVID-19
singakunanzelela umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe kathesi usuphose kumbe usecishe wakhontroleka ama-numbers esilawo kawakho maningi njengasekumakhelwane wethu i-South Africa kumbe amanye amazwe lapho olokhe ukhathaza khona lowo mkhuhlane ngakho-ke uma kungenziwa ama-elections njalo silapha sikhumbule ukuthi asikhulumi ngama-elections akazulu wonke kumbe awamazimbabweni wonke kodwa sikhuluma ngama-elections kuma local ward kumbe kuma local constituency okulingana ukuthi bakhetha abamele ama constituency ngakho ke abantu abangaya bevota abadluli abantu abangu 10,000 njalo uma kulama sanitizer uma kulento le abayibiza bethi social distancing njalo uma abantu bezifikele ngama mask kuyenza ukuthi election ibanjwe kuhle idlule kungabanga le ngozi yokuthi abantu bengathelelana i-COVID-19.
Umnumzana kulakwase hove ligqwetha. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi i-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli elabantu abayisithupha idinga imali engange 20,985 Zimbabwean dollars ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo ngenyanga. Kumbiko ewethu leyizolo inhlanganiso le ithe imali eqondane lokudla kuphela $11,300 ekhangelane lamasepa okugeza la okuwatsha i-1,059 kuthi endleko ezifana lerenti inhlawulo yesikolo amanzi lokunye i-$8,600. Inhlanganiso zezisebenzi zithi okudanisayo yikuthi izisebenzi ezinengi zihola imali ephansi kajana kulale ekhulunywayo. Ababalisi bona abaphakathi kokugalala umsebenzi bahola i-$3,000 kusiya ku-$4,000 kuphela. Sixoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Kutshengisa ukuthi abantu baseZimbabwe baphila nzima ngoba nxa befuna inkulungwane ezingamathumi amabili lanye ezamadola ukuthi baphile ngenyanga bona bezuza between inkulungwane ezintathu lenkulungwane eziyisithupha zamadola, kungaba isebenzi sikahulumende kumbe isebenzi se-private sector kumbe singathi isebenzi abantu abazisebenzelayo, utsho ukuthi abantu baphila nzima lapha eZimbabwe nxa sikhangela imali abayifunayo ukuthi baphile ngenyanga, baphile a decent life.
IZimstars okulugatsha lukahulumende ithi imali efunwa yimuli iphezu kwe-17,000 lanxa uhulumende eholisa izisebenzi zakhe o-2,000, 3,000, 4,000 khonapho. Kambe ulendlela yokuzivikela yini uhulumende nxa ababalisi lezinye izisebenzi besithi bafuna ukwengezelelwa iholo?
Kunzima ukuthi uhulumende azivikele nxa ugatsha olunjengeZimstar lisithi lona imuli elabantu abayisithupha beyifuna i-17,000 ngo-Augusti ukuthi baphile impilo ehloniphekayo. Khathesi iCosima Council isikhuluma ngokuthi imuli ifuna i-21,000. So angazi ukuthi uhulumende ingazivikela njani ngoba izisebenzi ziyakhonona, impilo ayimanga kuhle, njalo baye befuna ukuthi uhulumende abancedise.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho. Uhulumende uthi uphakathi kokulungiselela ukuthi abantwana abasezifundweni zika grade 6, uform 3 lo form 5 babuyele ezikolo ekupheleni kwenyanga mhla ka 26. Izikolo zazivalwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kodwa ziqale ukuvulwa kuhlandla lakuqala kumaviki edluleyo ukuze labo abaloba imihloliso lonyaka baqalise ukulungiselela. Kulokuphikisana phakathi kukahulumende, ababalisi labazali phezu kokuthi abafundi bavikelekile na kumkhuhlane we-COVID-19 ezikolo. Kusenjalo amapholisa athi kulabesilisa abathathu ababaleke esikhoveni quarantine center esigodini lapho okulondolozwa khona abaligciwane le-COVID-19. Amakeli abantu laba akhomba ukuthi abanye bahlala eGwanda njalo abanye bahlala kwamadlambuzi ePlumtree. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi Angliston Spanda phezu kwemizamo yokulwisa lomkhuhlane enziwa nguhulumende.
Sibonga ukubona nje imizamo yakhona lapha nalaphiyana, kodwa ke abantu bagcinwe nguNkulunkulu ngecapacity kahulumende wethu la ngokuthi ngabe mhlawu umgciwane leli limemetheke lahlasela njengesakubona kwamanye amazwe kubo Italy, kubo Spain, kubo Brazil. Ngabe abantu sesiphelile lapha ngoba uhulumende wethu akalalo esikuthi ngesilungu yi-capacity, i-testing capacity yokuthi abantu bathe bahlolwe. So imizamo kahulumende yebo ikhona, kodwa ke hayi ilingene ukwenelisa kukahulumende weZimbabwe. So kukahulumende siyakubona, kodwa hayi angeke ngasho ukuthi uqinile ngoba uhulumende ule ma-challenges amaningi kakhulu ahlangana lawo ayenza kube nzima ukuthi abantu bavikeleke.
Siyezwa njalo ukuthi ukuthi kulabanye abambalo ababaleka kuma quarantine centers kungabe kuswelakala yini okusebenzisa kumbe ukuphathwa kuhle okwenza abantu bebebaleka kulezi ndawo.
Yebo, sesike salunguza kwamanye ama quarantine centers. Akuniki themba nxa ungaba kuleyana indawo. Uyathola abantu behlohlelwe eBed Bridge laphana okwakuyi hotel khona bebaningi kakhulu beshare ama room kumiyene bengela kudla lento ezinjalo. Kungathiwa bathola ibhasi abayegwerwa meleli ibhasi yakhona abahlaliswa khona lapho bemelele ibhasi ukuthi ibhasi yabo ezikwane inani labantu abafunakala. Angakutsho nje ngamafitshane ukuthi uhulumende wethu akalayo icapacity bekudingeka ukuthi sibambisane ekuluseni lalolu dubo ubhubhane lwe COVID-19.
Umnumzana Anglistone Sibanda ngumfundisi njalo ulwela amalungelo kaZulu. Abanye bathi ixuku labahlomileyo abahlasele endlini yaye ngumkhokheli webutho umnumzana Engelbert Rugege ngempelasonto lingaba lalihlose ukumbulala kubangelwa ukungezwani okukhona phakathi kwebandla lesano PF. Ngesonto emadabuka kusa abantu abayisikhombisa babikwa befike endlini karugethe emzini ohlala izipantsha eMount Pleasant eHarare balwisana kakubi ngezibhamu labogadi ababelinde lindlu kwafa oyedwa. Okudale umcabango wokuthi le kungaba yimpi yomdeni wezano PF ukuthi isidumbu salo owabulawayo ukuda kwashe mudzabose sitholakale sile khadi lebandla lezano PF. Amapolisa athi omahlasela izigebengu nje ezazizama ukuzinceda ngempahla karugetshe. Kodwa abanye bathi kukhona ukuchaya amanzi. Omunye wabo ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo ocubungula ezombusazwe yena oxoxelo Chris Gande weStudio 7.
IZANU-PF sikwazi ukuthi noma kuvutha umlilo onganani phakathi iwuvale lingawuboni lihlale liwucabangela lipho kubona ukuthutshwa kuyintutunyana kanti ngaphansi kule nkalakatha elangabi. So kulama-possibilities amaningi njengoba ubona kusiba lezinto ezinjalo eziphuma mayo ukuthi sokulokuthengisana sokungathembani zizwile lo spokesperson uSinamasa esithi kulama minister angabathengisi landlandlandlani ukuze impehlano uphumayo otshengisa ukuthi kukhona okukhona ngaphansi. Kungabe kule that possibility sikule nkulu kakhulu ukuthi kukhona okukhona labo rugeja abangabe bephakathi kwakho okungikhona kuzaphuma kubhata kuphume ukuthi bar owezanu-PF ngoba isikwazi ukubamba izinto zayo izigcibegcibile kungagcathani okusegcekeni njalo lokho sokubona kwamanye amabandla.
Yena umongameli Mnangagwa lomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga ubona bezwana yini kumbe kulokungezwani okuyikho okuphehla lokho sibona sokusenzakala?
Sebeyikhulume bayilandula bayiphinda bayilandula indaba nale ukuthi uMnangagwa lo Chiwenga kabezwana izima ukuthi uyidibha sizwa ngamahemhemu ukuthi kabezwane kodwa ongakuthi kungaba liqiniso thize ngoba ubonke ukungena kwabo embusweni bangene ngamandla uthi wenza kungoyofaka uMnangagwa ongakuthi usaselaso leso sifiso mebutshwe ukuthi laye angayeqa angene phezulu kumba azitshele ukuthi uMnangagwa bayenze ngendlela nayecabanga ukuthi uzayenza ngayo nxa emfake embusweni.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uhlaziya ezombusaswe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. inkundla yezim live ithi kulowesilisa uVictor Matyoni omise emthethwandaba izolo esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulomfundisi wesifazana oyisitabane ohlala eGweru uJuliet Masakanire ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka elitshumi lanye izolo ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula omunye owesifazana asontalaye. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani balandeli baka Studio 7 lonke ngezindawo ezindawo ngokujiyana. Okhulumayo uMvusi, ngikhuluma ngikwela se-South Africa, Johannesburg. Right. Mina kakhulu kakhulu angizifuni ukuthanda ukukhuluma kakhulu ngeZANU PF, ngoba iZANU PF ngiyizonda okuqala nokugcina, iyanginyanyisa. Ngifuna ukuthi-ke ngikhulume malungana ne-MDC. I-MDC nayo yebo inegama elihle futhi eliyenza ukuthi abantu bebe nethemba, kodwa iqiniso lihle mina ngombona MDC lena inganezelela iyelimazi abantu kakhulu kakhulu isayidi lakithi emathebeni, and abantu bakithi silinyazwa kakhulu i-MDC ngoba kule MDCT, kule MDCZ, kule MCD, MDCB ziyahlukana namandle. Namhlanje ongavuka une-MDCR, le nto iyalimaza ungayithi uyayikhangelisisa kahle kahle ngoba inani labantu bona laba basuka bevotela i-B, bevotela i-C, bevotela yana i-T, thole 20 liyana. Ukuba kune-MDA yodwa bekulula ukugenqula umbuso wezana. So bantu bakithi asibambaneni.
Linjani bakwisitudio sezeni, lana ngingumama ngilohlupho khonapho ukuthi uMakhupheni ubona ngazathi ilizwe lela angalibuza engumakhupheni elayihlula inkomo. Asazi umakhuphe lo kananzelele ngoba uyasetshenziswa nje, nxa sekunjalo uzagcine selahla futhi kala muntu ozawuvotela ngitsho ngoba vele akulukuzi akusebenzi kwakho lokho.
Sanibonani basakazi beStudio 7, mina ngubhanda moyo kondolwani esigabeni sakondolwani lomasendi lomphini Plumtree kulilima west komnyama esigabeni. Mina basakazi abahle engifuna ukuthi sikubhekisise lapha kupolitiki yeZimbabwe, hayi lapha sekudlalwa mpela into engekhoyo, ukuthi kona le nto esiyezwa lapha la abantu sekusebenza amakhothi, sebesebenzisa amakhothi. If i-MDC yayinga asikwe MDCT, kungani uhulumende bonke lezeki bayiregister ukuthi ivotele? Laba phela sekuyikudlala sibilo kumdlalo dlalo mpela badala. Hayi asingayenzini so bantu bekhulile, sibacawuta abantu abakhulu sibili abepolitiki esiza abazakhuluma into esiyizwayo. So bazasuka lapho kuyiwe ekhoti, kuyiwe ekhoti kusho ukuthi hayi lapha sekusebenza, lapho umsebenzi okhriyethwayo ngamaloya lamakhoti labo sopolitiki labo bebehlephana kuphela. So hayi lokho kumgcike sikuthi sebedlala sibili la mabandla la amathathu la adlala sikakhulu sesibuleme izeki, sibuleme la uhulumende obusathi wayekela njani i-MDC alliance yaze yavotelwa yangena ephalamende. So kusho ukuthi noma ngubani usengayengena nje ephalamende afike axotsha abantu ayenze lokho okwenziwayo. Hayi ngithi ngibeke lami nami ngiphelela khonapho, liphephe ezingozini njengoba umkhuhlane lokhu ubhebhetheka nje. Hayi ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izulu lesikhukhula eliqale ukuchitheka ngombimbitho emazweni afana leRwanda, eKenya, Somalia, Burundi, Uganda, DRC, Djibouti kanye leTanzania libikwa selibulele abantu abedlula amakhulu amane. Iziphathamandla zebutho leNATO zithi ukungafuni ukuyekethisa okwenziwa liqembu leTaliban lona eliphakathi kokukhulumisana lohulumende wakwele Afghanistan eQatar sokuphazamisa lezinkulumo. Size qibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukubuzisiswa edale lesenethi kwalo okhethwe ngumongameli Donald Trump ukuba ngumahluleli weSupreme Court unkosikazi Amy Coney Barrett kungene kulanga lesivili izolo. UBarrett wale ukuphendula imibuzo yabebandla eliphikisayo elamademokrasi eyokuthi uza luphatha njani udaba lomthetho we-Affordable Care Act wona ophikiswa ngumongameli Trump kanye lomthetho ovumela abesifazana ukukhupha izisu osolwa ngabebandla elibusayo elama-Republicans. Unkosikazi Barrett uthe ngeke ayiphendule limibuzo ngoba nxa ezangena eSupreme Court uza kwahlulela amacala elandela umthetho athi imibono yakhe. Amademokrats ayakusola ukukhethwa kukaBarrett nguTrump esithi oza nqoba kukhetho phakathi kukaTrump lomnumzana Joe Biden nguye omele akhethe lumahluleli. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia umnumzana Dan Moyo.
I think ubule nkinga enkulu kakhulu sesingasakhulumeli yena imibono yakhe ngodaba lwe-Obamacare, i-Affordable Care Act noma udaba lwe-abortion olokukhipha izisu. I-problem yakhe enkulu kakhulu yikuthi ukhethwe nguTrump ngesikhathi lapho i-America ilungiselela ukuya ekhethweni. Sibonile ngo-2016 kukhona lapho kwashona khona omunye ujaji we-Supreme Court u-Obama esasengu-president. U-Obama wazama ukuthi afake ujaji lapho e-Supreme Court kodwa ama-Republican ayala e-Senate esithi wona cha njengoba sokwisikhathi sokhetho kuzomele umongameli omutsha ozokhethwa kube nguye ofaka lo muntu. So bona idouble standard from ama-Republican.
Kulokucabangela phakathi kwama-Republicans ukuthi uBiden alubana ethe wanqoba ulakho ukwengeza inani labahluleli be-Supreme Court. Ubona kungenzeka lokho?
Ludaba oluzoba nzima kakhulu ngoba kuzofanele ukuthi i-constitution i-amend kube le-amendment e-constitution evumela ukungezelela ilungu labantu abase-Supreme Court ngoba abahlule laba nge-constitution kumele babe isishiyangalolunye 9. So ukuthi baze babhalansise njengoba isizotilta ke inkundla le ibe yi-5-4 right now ngoba sekuzoba la 5 ama-conservative kube le-4 ama-liberals ama-democrats. So kuzohlupha kakhulu. Angiboni ukuthi uBiden nawo ama-democrats ukuthi bazophumelela kukho lokho ngoba angiboni ukuthi then umbuzo uzoba kuzostopa nini ngoba kusho ukuthi kungangena upresident oli-republican athole ukuthi la inkundla isitiltiwe in favor of ama-liberal la uzothi hayi nami sengisebenzisa okwemandulo abawubiza i-presidents lami sengizongezelela ke. And then I think at the end of the day kuzogcina sekuyindlalo nje enganikezi amandla afaneleyo kunkundla ye-Supreme Court.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye Women's Academy for Leadership le Election Resource Center sezicele umthethwandaba ukuthi ubambe uMongameli Mnangagwa leZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi baqhube ukhetho lwamabhayi elections. I-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli idinga imali engange 20,985 Zimbabwean dollars ngenyanga ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo. Uhulumende uthi uphakathi kokulungiselela ukuthi abantwana abenza u-grade 6, u-form 3 lo-form 5 bavule izikolo ekupheleni kwenyanga. Kwanele Mtwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asiveni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ungontungameli Nkomo.